yeye use muntu ni ohabileyo njengomuntu ayevela kubulawayo ngithe ngivela khonale ngabiza omama bendawonye labo baba emhlanganweni wakhona ukuthi ngikhulume ngokuthi izinto ezifanele zibe khona ukuthi esibe sikhuluma ngazo khona le kuyini kuthiwa omama bangancedwa njani ngamanzi angatholakaliyo kuthiwa omama bangancedwa njani ukuthi bazithuthukise bengahlali bengela ntuthuko futhi njalo bangenze njani ukuthi labo bangene kupolitiki njengoba thina sasihambile singamapolitician ngabangenisa kwenye i-training omumama bama-districts ama-constituency ahlukeneyo bafundiswe ngangilabo mama engangisebenza labo ababili ababetrena omama ukuthi benze osepa benze amadrinki benze lokungamathethanyana ukuthi bathengise bazuze imali zokuzisapota bona abanye basikuthatha lokhu sebengo-business woman ngoba sebethi bangenze okungamasepa kwabo bakuthwale baye kungenisa ezitolo besenzela ukuthi babe lezimali kuyafundiswa khona lezinto eziningi lengokuphatha imizi mina ngiyakuchathekela ngisho abephalamente ukuthi i-nutrition ukudla okulomsoco yikho kuthuthukisa abantu belizwe besigaba abomuzi
eZimbabwe lalo liyalithole ithuba lokukhuluma yini kulomhlangano
ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayatshengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu okunye futhi kuya ngabantu abahambileyo phela abantu bayaphonga ukukhethwa nje ngoba bayafuna emhlabeni lapha bayakhetha nje bafike bazithulele khonale bangaze bakhuluma lutho sifanele ukuthi nxa sihambile khonale siyekhuluma ngokwenzakala eZimbabwe sesiphambili kulamanye amazwe.